Yengibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lam ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama-excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU-PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangenambe ngu-member of parliament andisokembe la ma-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabi siyaforge ama signature kulabanye ke abanye kabangasiko kunhlanganiso yethu abathi baye triple C abameli triple C kuba nendaba yokuforge icala elizweni leZimbabwe.
Egambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakoBulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 koBulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 yiward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density. Usukele Chabalala extension aquma ngene Manda angene njalo ewo Mthoni West, Bellevue, Morningside, Stokiwe, inxenye yeFarmona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu nxa ngisangilisi ukubana lami ngcedise khonapho ibona lami ngiyabengcedisile ekuthini ngithuthukise uBulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngcintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasabhabhu onke la yi-13 aku-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains, imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipalities, njalo sama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni nelenkangelelo yokubana avuselelwe, njalo kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole i-medication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngumember of parliament so ngembe la ama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana onkade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina ngikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba ye-land ikhangelwe, i-land ithathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over i-land. Then thina sifuna ukuthi emagwekwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwekwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwekwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngintroduce into okuthiwa yifood hub whereby abantwana abanda 12 labo gogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku free thina sifuna i free education so emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ukuintroduce free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama excuses njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo aza kwazisa ukuphusha iissue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele parliament emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabe liphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Ogolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapholisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolice ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu. Lokhu ngikhuluma phambi kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ama ababe mina ababefunyelile waye bengabizwanga ngesikhathi.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo lemihlanganweni nyabanqa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abami abasebenzela ehofisini ngoba nabungabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Ngazi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ephalamende emele i-CCC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Izihamba nekhampeni eli-CCC ukuthi ujahaye ngaphi
ukudonselana. Abasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukanqwabakazi solusondele. Esabelwani sevumbu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelu wabo edalela ephalamende abathi ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shaman Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Unanamhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube indoda akadizama ngoba nanku ama-regation asisalilindlini nambona ukusabhutsha lo kanani. Noma sibiza kuthi uyabukwa asuze kufike ukuthi noma engowezansi usithi ngaze asebenze kuhlunga kubuka. Hayi, into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba bakuba kwabamangalisa ukhanya kulokunye kwakwenzakalayo.
Kukanti abethipusi kulindawo labo basola ozamela leli bandla evungu kukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Bebe bethikaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Nangwe thipusi elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha kuMP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongeni leyo bese ngamthakazeleli.
Umzekeli wesikhulumeli sebandla leTBC umnezana Gift Ostalo Siziba uthi indlaso yefazi esebenzela iZANU PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa ukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyafoja ama-signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTBC abameli TBC kuba nayindaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho siba reportile emapoliseni kulaba bangenwe intweni yeZANU PF landelana umthetho ngoba uzalilandela kusasa lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela Studio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilane lokwenzakala ku-TBC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange isathi ivoters vote, ifazi ayizange ingene nemisebenzi yeZEC, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuhlampelela iZANU PF. So ngakho ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezalana ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lonyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayaziwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhethwa olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igabana ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli weNigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho eleAfrican Union. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngingenele basakazi ay sesiphonga urekhoda ke athi ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo weza ku-PF waye ungathi malungisa lamadamu ungathi wenzela abantu ifeva kanti ngoba nje vele kumthetho wegovernment ukuthi umele ikwenze lokho. Angimanje sekavali amahloni ukuthi phela imali ezabazidlaya ezikhodi kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje yabona umongameli odlama eRussia ngathi la umuntu onjalo hayi yini azelayo ebambekayo eRussia uze lokuthi akufike asibingelele esibone. Kanti yena wayezola nama countries awodlama
ukulwa thina sidinga imali elizwe ethenga eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzini vuleke eZimbabwe sisebenze sikwela imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kahle khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini mhlambe lama road accidents abantu bahola yini abantwana besikolo ebhimi bayafunda yini lo yehluleka mani uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali zeZimbabwe lapha ze-cold mafia ngento azama ukuyivala asimfuni nje vele lo uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe be-MTC abe-stripsa manje abakaphumi bashaye intateli manje la muntu oboshwe abane namanje sinawo amavidiyo akhona le baba lemkhaba abezama u-PF akula muntu owabotshwayo ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume mani ayi ugwaqo ozotholelwa losuka khona uyedinga lela manje ufika losanganeksa inyanyisa ngithimba ngifakasiwe lapha elifani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Clips Duve, Loga Nisili Kuru Nisa, Vasaz Ponte, Studio 7, Kwa Nina Vadale, Nisemiswa, Nanga, Maya Sichela, O Putin, Utawa Ndu Yazi, Kati Yase Tusela Sisa Mezama, Maya Kuma O Putin, Yaku Mganu Waki, Mganu Waki, Asi Mganu Zimbabwe Putin, Mganu Waki, Nata Siyabonu Mganu Waka Nata, Aida Nisiya,
Lapha ngikhuluma ngezano izano bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko lisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amateacher ngamasela amasocha ngababulali hawo bakithi kathi sifelane elizweni elingelethu sifelane akwehle wena umuntu omdala sumdala kakhulu akusokufanele ngalokho so lokho songokwabafana akuqali sekutsha intaba 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likampomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
xoka zomhleli vuka njani sidlulisa amazwenduthu zokusihlokola abangane labo bonke abalandeli bomchilo werumba ngalokho okwehlele iqembu lensimbi lezwane ngicabanga ukuthi kuyinto yokuhlunga kakhulu esizweni sonke sinamathebelelenje sinamandebelo kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalu p f kuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlule ukuthi bathenga ama-ambulensi nje bayahluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze ikhampeni bahuga abantu ukuthi babavotile babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulensi into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba bantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni losathi phambi ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugurawunti manje sibebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into yona leyo kufana ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezayo ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambise masinyana esibhedlela uma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akula sizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu besathi phambi ngezampela asizame ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emaqandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizame nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizame ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngumasengo okhulumayo ngilapho kobulawa ephumule
ma-studio 7 studio 7 siyabingelela ku-studio 7 akithi sithwele zima ngapha e-west enzani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni ngenkani qeda lapho basibhala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho ezimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba kathele ukusetshenziswa njalo bona lawo abantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga ukuba bezihambela bebayuza kuphela
abayikhumbulayo impi kaZulu nangumkhuleko wasesozulu kuzizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo zwa imithandazo yethu Nkosi fikelela thina usapho lwayo moza moya woza moya fikelela woza moya amandla viva letyo tshankomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi lithola njani basakazi ye ukhuluma engumantyeza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambona esiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyisteshini kwamagetsi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi-1% iyagibela phezulentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe uchana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhande ngamatshe uze umbulale wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpelo desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasa ujike ugijimuyele namhlanje ukhulume ngalokhu kusasa ujikuyele ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezane lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu
aw sanibonani ku-studio 7 okhulumayo Jemo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PFP ikhulumela ukuthi mina ngakuyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele 5 years lebabe hola besidla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivotele enyi part khathele ngabantu labo
sizithi sizivangenjani na ndaba yenzani nzima bakhuluma kunye bayenza kunye manje bathi udlame balibona abanye bathi udlame lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bokulala vele laba bantu ngimbonge lalo okuthiwa wamangalela ilunga lezane ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayeli lesine sikubonge lo muntu nguye wayenza amalunga ecc azekwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela kunabantu abadala siyabonga
thina sifunayo ukuthi njengokubana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube le msebenzi phila ezimbabwe hayi ilizwe liyalunga yikho zonke zirayi ukuthi umibani ngayinto ziyalunga kuphela kube rayit awukhuluma ngomax khonapha ekuhlulweni sokugoma
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu Ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.